Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 8 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo kweze kuseni namuhla.
Ungakhangela abantu bemathebhelele nje into abahlala bekhala ngayo alokhu bekhala ngayo yikuthi abantu abalethwayo emahofisini ona lapho mabebhala babhala izicele ezingayisizo ngoba bengobolimithiwe.
Umanyano weMathebeleland Collective ukhala ngokususwa kwezisebenzi ezikhuluma ulimi lwesiNdebele emahofisini kaMsitheli eLupane.
Besikhangelele ukuthi amajaha aza aphiya ecourt lawa asegame, kodwa sizwa kuthiwa sokwehlula ukuthi babuye ecourt ngenxa yokuthi i-transport ayikho.
Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangela ukuthi ugatsha lwamajele lwehluleke ukusa izibotshwa emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owemathebeleland collective ukhala ngokuthi kulezisebenzi zikamsitheli ezikhuluma isiNdebele esezisusiwe ehofisini yeLupane kwathi endaweni yazo kwafakwa abangenelisiyo ukukhuluma lolu limi. Lumanyano osuke wakhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngodaba lwegugurawundi uthi lokhu kuzabangela ukuthi kulontshwe izipele ezingaqondanga zamagama abantu kuma birth certificates lasezithupheni. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu daba ngokuphangisa. Abasuswe eLupane babikwa bethwaliswe nzima ngemva kokuveza inkohlakalo ebisenzakala emahofisini la lapho abafuna ama-passports ababefumbathisa khona izisebenzi ukuze bawathole ngesiphangiphangi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele lunga leMathebeleland Collective uMnumzana Mbuso Fuzwayo ongwenhlanganiso njalo ye-ibheji likaZulu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuyinto enje ukususa abantu ikakhulu abohlobothize ubase kuperifery ubusuthatha abantu abangaphandle obalethe kusenta ikakhulu ungakhangela abantu bemathebhelele nje into abahlala bekhala ngayo alokhu bekhala ngayo yikuthi abantu abalethwayo ukubana bebe yibo abasebenza emahofisini ona lapho mabebhala babhala izipele ezingayisizo ngoba bengobolimithiwe.
Manje khona okwenzakalayo kuyini kahle kahle sizwa kuthiwa babe khona basusiwe kuhamba njani?
Njalo ucabangela ukuthi ungakhumbula umnyaka ma uqala ngabona kubo April somewhere kuye waphuma ukuthi kungani kulokungcola kwe-registrar ngento zama-passport ukuthi kulokudiziswa. So siyacabangela ukuthi engxa yebona laba abakhithiweyo bengabe becatshangela ukuthi yibo abangabe balikhisani i-information yokudiziswa leyo. Yikucabangela ngoba kasisibone esinye isizathu kumbeni ukuthi kuyabe sobefuna ukuthi belethe abantu abohlobo thize ukuthi bebe yibo abaseduzane ledorobha laseLupane laba abantu besiNdebeleni njenge inhlala yenza bebakhiphela eceleni kwendawo bebasekhatshana emathokothokweni.
Ubona abacatshangelwayo ukuthi yibo ababesenza inkohlakalo le ngobani? Yibo abaxotshiweyo kumbe bona baseHarare?
Hayi, kungani abakhithwayo bangabe becatshangela ukuthi yibo abalikhisa information ukuthi kulokuxhwala phakathi kwako-registrar?
Ngokuzwa kwenu kuthiwa labo asebefakiwe kumbe abazafakwa ngabantu abasaziyo yini isihlobo saliyonale indawo?
Kungani ngabantu bona labo vele abantu bemaNdebele abahlala bekhala ngabo ukuthi babhale izipelling ezingayisizi yibo abangane bayalethwa khona la.
Manje udaba lona lolu libona ungani luzalungiswa na kumbe kuzaba yikukhala nje abantu kuqhubeke kunjalo?
kulungiswa lungalungiswa kungaqhubeka kunjalo kuya ngokuthi abahlali ikakhulu abemandebeleni basukumile yini bathi hathi lokhu asivumelani lakho babonisa uhulumende babonisa labakwenzayo ukuthi lokhu abakwenzayo abantu bemandebeleni bayakuzonda.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo lilunga leMathebeleland Collective njalo ngwenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Abogatsha lwezibotshwa ole prisons izolo behluleke ukusa amalunga emthwakazi Republic Party amathathu enkantolo ukuthi ayegwetshwa ngoba bebengelaphethulo ledizili. Abathathu laba uVanet Ncube, uWelcome Moyo loMarshall Swanda bafunyanwa belecala lokudala udlakela. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amalunga eMRP bavalelwe ngolwesihlanu lweviki edluleyo eKami Prison belindele ukugwetshwa kulandela ukwesula kwemvumo yokuhlawula isibambiso sebail ababeyihlawule nyakenye. Umgcini sihlalwe MRP uMnumzana Mqondisi Ndebele uthi ugatsha lwezemithetho ezweni lwephula amalungelo ezibotshwa lesisekelo sombuso ngabakwenzayo.
Besikhangelele ukuthi amajaha aza aphiya ecourt lawa asegame kodwa sizwa kuthiwa sokwehlula ukuthi babuye ecourt ngenxa yokuthi i-transport ayikho.
Kusenjalo idale linye lidlulisele kusasa udaba lwengxabano kamabhalane wekansil yakobulawayo nomsekeli kameya wedolobho. Igqwetha likakhambarami lochigora uMnumzana Maqhawe Mpofu osuka eMlawuthi and Partners utshele idale ukuba uhulumende khona emuphi amaphepha ecala izolo okubangele ukuba behluleke ukulungiselela kahle ukuthonisiswa kwecala leli. Ingwalo zecala elibhekane loTinashe Khambarami loSilas Chigora zichaza ukuba ababili laba babhekane lecala lokutshaya uDube bemthelela ngezandla. UKhambarami ngalelo langa ubikwa egcotshe umsebenzi uDube emcala ngokuchaphaza imali lokungaphathi kuhle umsebenzi. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC lithi ukutshengisela kwalo ngolwesihlanu lweviki ezayo kuzaqhutshelwa hatshi eHarare kuphela kodwa lakoBulawayo. Isikhulumeli saleli bandla kuleli dolobho uMnumzana Swithen Chirodza uchasisele osithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngamalungiselelo abo.
IBulawayo iza demonstrator nangandinye leHarare. Sibona ukuthi abantu baza kuya ngobuningi ngoba abantu abasisekelayo yibo abasitshelayo ukuthi hayi sokuyisikhathi sokuthi litshengisele ukuthi alithabi ngomumo okhona.
Lanxa imvumo liyiphiwe alesabi ukuthi mhlawumbe ukuzaba lodlakela kumbe kungenela abanye abantu kugcine sokusiba le ngxabangxoza enjengaleyana eyenzakala kuqala.
Hayi, angikholwa ukuthi kuzawuba lodlakela ngoba kuzabe kukhangelwa phela abantu abasekela ibandla. Njalo kwathi kulamalungiselelo vele achiyene lamanye ama-demonstration eseke saba lawo. Kodwa phela ungananzelela kudutshulwa abantu 1 August 2018 yayingaso demonstration ye-MDC. Kwakuyinto vele eyaqaliswa ngani ngabafana bezani. So le yi-demonstration e-MDC, akukaze kube le-demonstration ye-MDC eyaba lodlakela.
Likhangelela ukuthi labantu makhaza abangaxhasi hlangothi kwezombusazwe labo bazabuya.
Yikho esikukhangeleleyo phela inhlupho ezikhona vele kazikhethi ukuthi umuntu usekela liphi bandla. Ungananzelela imali yomchova, angithi umchova ubuyi $2 waya ku-$2.50 akesuki $3. Singakaphushe nalo u-August usaqalisa nje kodwa imali yomchova sitshintshe kathathu. And yathe sizwa ukuthini bona laba abasinika amafutha sebenile ukuthi besinike amafutha ngoba bafuna intengo injani ikhweza. So konke lokhu kuhlupha uZulu wonke, akukhethi ukuthi umuntu usekela liphi bani. So sethemba ukuthi wonke umuntu okhalifileyo, umuntu vele olenhlupho, izabe khona kwi-demonstration.
Kuyini kahle kahle likuqoqayo njalo kuyini elizakwenza ukubona ukuthi kubi khona udlakela njalo kulabantu abangalahlekelwa zempilo?
Phela kumele kube lo mhlangano ukuthi ama structures ethu atshelwe, angithi ngoba okwakathesi usayinto vele enjani eku-provincial executive. Kumele kube lo mhlangano okhuthaza ama structures ethu kuzawuba le demonstration. Kube lo mhlangano owendlela eyokwazisa amapholisa ukuthi leyo demonstration izaqhutshwa nini. Kube lo convener umuntu oqoqa amaphepha aye emapholiseni. Kumele kube lo mhlangano owelayisa nje security laba abasebenza nsisa bengabe MDC.
Ngemva kokutshengisela-ke uhulumende engazuza umbiko wenu, kukhona okuzaguquka yini?
Osekwe kwayenzakala kwamanye amazwe yikuthi sokunezinto eziningi ezenzakala nxa abantu betshengisela. Ungananzelela yena umgaki wakhitshwa abantu ababetshengisela, ozoba besekelwe amasotsha kodwa khonokhana ukutshengisela kwayeyenza ukuthi kukhiphe yena umgaki.
Umnumzana Swithan Chiroza isikhulumeli se-MDC koBulawayo ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi owake waba ngumphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye wetheswa icala lokuchaphaza imali yeNASA engena ku-$400,000 ekhankasela ukhetho. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa sevumile ukuthi amalunga edale lephalamende asebenzise ama-passports aphiwa abantu abaqakathekileyo, ama-diplomatic passports. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Amavuko lonke nje balaleli labasakazi, sina siyavuka udubo nje lusiphethe nje sithi hayi ama-USZANU-PF aqhubeke siwa ebabamba laba abadla imali ngendlela engayisiyo, kanti ibo ababonwa ngamapholisa, amapholisa wona ahlala ngapha engababoni. Sithi kamalaba ama-youth ishiwa kayibambe kakhulu, ingene kakuma-overt search bakhona futhi abanye abadla imali ye-government okungekho emthethweni, sibili seche kakhulu phansi laphezulu, ingakhangele ezikhundleni eziphezulu kuphela, laphansi khona ngale kuguduze bonke. Ngoba nxa usidla nje every month imali mahara ungazange ungekho emthethweni akuvunyelwa, kababanjwe sibili.
Linjani bakamthakazi? Hayi, mina ngiwulivius LVS Foster, mphuma esigabeni sasemathebuleni South eFumugwe. Hayi, ngiyabona nje ilizwe lakithi sokunzima, bengithi nje ma singahlanganisa amakhanda sithi kulungisa ilizwe lakithi.
Salibonani, salibonani bazali, eZimbabwe yonke nje sivuka njani nathi, hayi lathi siyaphila kakhulu. E-Studio 7 khona ngapha abasakazi, hayi ngiyalishala ihlondo. Mina engikho khona lapha kule nto engizwa izolo mayelana nge-government yeZimbabwe ithi ifuna ukulima imbanje ithengise kwamanye amazwe izama ukuvusa umnotho, lolo luhlazo luvika elizweni lapho. Ayisiyo into abangayikhuluma ukuthi balima imbanje bafuna ukuthengisa. Bayithengisa kusiphi isitolo? Yiphi iliphi ilizwe abazathengisa kini? Imbanje lezi zilinyelwe amasosha namapholisa nama-CIO ukuthi bebedenyiswa besiyatshaya abantu bephula ilungelo loluntu. Idoti le kuba kuya ngami imbanje lezi kuba vele i-government vele ingavunyelwe ukulima imbanje khonapha eZimbabwe. Imbanje ziyabe zilinyiwe zilinyelwe abantu ukuthi amasosha namapholisa ukuthi lama-CIO ukuthi bedakwe besiyatshaya abantu esitaradeni. Ama-CIO kathesi balala bitshontshe abantu besuku besiyabulala. Amapholisi abantu batshengisela ukuthi labo ikhona into abayiswele ezweni bangenelwa bayatshaya. Amasosha bengabhema lezo mvanje sebengenela abantu bedubula beqeda abantu.
Sanibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 namaZimbabwe wonke. Sizivile kuthiwa sokuzavunyelwa imbanje ukuthi ibe semthethweni. I think abantu lizwe kabi mhlambe singaba mhlambe mangabekwa kahle ukuthi size kahle ukuthi kavunyele ukulinywa. Kodwa kube lama certain plans azazilima. Ingalinywa noma ubani ukuthi lami abantu azoyilima phambi kwejarada or phambi komkhukhu wami. Ayivunyele emaplazini nokuthi idayizwe kahle kanjalo kube lamaplazi ngoba bengavunyelwa kuyaba kompunza idla emini and amaxhegu phela imbanje ayivalwa ngomgabe izolo iyavalwa ngamaxhegu beyibona ukuthi le nto le ayilunganga emphakathini. So azivunyele amaplazi certain plazi zingavunyelwa noma ubani ukuthi zidayiswe laphayana nalaphayana zibe le ndawo ezidayiswa khona zibe sezihanjwa zesiyalungisa lokhu eziwenzayo. Yebo khona azilunganga emphakathini kodwa le ndlela enjani ezisiza ngayo siyayamukela itechnology. Okwesibili MPC ma ibhikitha noma ubhikitha wonke uZulu ulungile. Ngenani emgwaqweni lingaphuli iluto liyagqamula amarobhothi lingaphuli izitolo litshontshe lenzeni ngoba kusasa lizazidinga lezo zitolo. Besicethe libhale amabhodi lento elizifunayo lizibhikithe njengabantu abasmart. Libeke izikhalazo zenu kwangcono kuvalwe yonke into, kuvalwe yonke i-state house, kuvalwe yonke indawo kungazihambi noma yini. Okwesithathu besicela ukuthi masisotha lamaphoyisa mayikhontrole abantu bekhontrole kahle. Okwesine isotha amasotha lamaphoyisa mayekuthiwa abantu sebephula izinto bengasebenzisi inhlamvu leza ezokubulala ungathi kubulawa kusempini. Abasebenzise into ethiwa ama-rubber bullet njalo uma bedubula nge-rubber bullet abaguqe ngedolo phansi be-eme izinyawo. Bedubule izinyawo ngoba naye rubber bullet lobungozi mayingakushaya esifubeni mayingakushaya noma ekhandi ngakho kodwa uma bedubule izinyawo bedubule izinyawo or besebenzisa ama-tear gas njalo mhlawumbe kusetshenziselana amanzi alumayo ukuthi i-truckline iyaspraya kanjalo. Okwesithathu besesicela futhi njengoba singamaZimbabweni sinye besicela kube nenkululeko e-right. Niyakubona ukuthi izansi zamandlela zonke zamukenza angasekho umuntu oyithembayo. So kuyazicacela naye ngoba isiyeproducer lolu hlelo lembanje kanje ukuthi siyehlulekile kodwa besicela ukuthi le game yayidlale kahle ukuze abantu benjani behlale ngephisa. Ubabona nje belwa kanje bezondana kanje ayikho phela into yakufundisa izano ayikho into yasenzelayo yasifundisa ukuzondana ukuthi ungazi ukuthi kuneshona kunetonka kunendebele although sithinzini. Angithi liyabona into ebuhlungu ukuthini izani ayithembakalanga ikubona kungena la makhampani amakhulu azobuye ezoinvesta nezani. Okwamanje bheka bafuna ukubulala imphongolo liyana kuphe egodini laphana imphongolo yenza ukhethi basehlule kwakhe igodini egodini soze kwamila izinanga. Okwesibili ngapha amafemu oshuga refinal abayadidlika izinanga sebefuna ukudala kahlahle sefuna ukubulala khona bona ntuthu ziyathunqa kuye sezinangeni kahle kahle.
Salibonani bantu be-Studio 7 linjani? Hayi thina siyaphila kule ndani yaseBotswana. Sabalekela uDube ekhaya. UDube sifika ukulanda amadlela aluhlaza. Sasicabanga ukuthi mhlawumbe angqondo kwesinye isikhathi umnanga kho zayenza into engcono. Kathi azifananela laye ngugongwe, ugongwe number 2. Baqinile ukubulala kuphela. Ungabofake babulalele number 1. Lokutshontsha ukhetho. Nokuthenga amavoti ngokudla. Hayi a. Ngicela lana ku-Studio 7 likele isivulo lathi sikwanise ukuthi sikhulume bantu bakithi. Siyacela, siyacela. Ebizwe ngizalazisa ngakuya kwesikhathi.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kube lokuzamazama komhlaba kwele Taiwan izolo. akukacaci ukuthi bakhona yini abafileyo kumbe abalimeleyo kulesi sehlakalo. Amapolisa kwele Canada athi abasolwa ababili abanakanelwa ukuthi yibo ababulala isizalwane seMelika lesithandani saso esivela kwele Australia batholakale befile emahlathini. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili kwele Melika. Umongameli Donald Trump wethekelele esabelweni se-Ohio lase-Texas izolo ukuyabonana lezihlobo labangane babantu abangamashumi amathathu lanye abadutshulwe babulawa ngabamhlophe abacatshangelwa ukuthi bazonda eminye imihlobo ngempelaviki. Kodwa kube lokutshengisela endaweni zombili abanye besola umongameli Trump besithi nguye otshotshozela ukuzondwa kweminye imihlobo ngabamhlophe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Uhambo lukaTrump lube luhambo olubi kakhulu, kazange lwemukelwa ngabantu abaningi, njalo singananzelela lokhu kwenzakaleli sehlakalo sokubulawa kwabantu abaningi kangaka, bebulawa ngomhlophe obefakile imeseji lapha online ebonisa inzondo yeminye imihlobo. Kube lokuphithizela okuthize lezakhamuzi zakhona, bengilandelela nje uhambo lwakhe kusukela ekuseni kuze kube manje, njengoba kade ngithi usanda kufuna ukuthi ngilalele lasenyuzini lapha abantu bekhuluma kube lesiphithiphithi abantu balwile mpela ngokuvakatsha kwakhe ukuthi uze kwenzani, kungoba basola ukuthi nguye othelele imicabango enje ebantwini abanjengalo mbulalo hambe wabulala abantu lafana nje inzondo yabanye abantu. Ngoba singananzelela umuntu lo udrive uhambo olude kakhulu, i-target yakhe bekungabantu bakwele Mexico athi bona sebe-invader ilokhuze ilizwe leMelika, ngakho ubala nje duze ledolobha elisebhoda lapho abajwele khona abantu abazayo nawucelela Mexico.
Injongo yakhe umongameli Trump yokuza khona ngapho eTexas lokuya eOhio ibingeyokuzama ukuthoba amanxeba lokuqeda ukufuthelana okube khona ngemva kwezehlakalo zombili. Ngamanyamazi uthi kayifezekanga injongo yakhe.
Kayifezekanga cha injongo yakhe, ngoba singananzelela lezi zehlakalo ekwenzakaleni kwazo kujwayelekile ukuthi umuntu ongabe ebonakala njengomongameli welizwe uhle ame kukho konke akwenzayo, abe nje akhiphe i-statement ngokwenzakaleyo, kodwa uthethe isikhathi sakhe kwaze kwathi ngemva abantu sebekhala sebekhonona ukuthi kanti wathulisa kusenzakala izehlakalo lwezimbe kangaka kutheni, yikho ukuze axexebuke, yikho njalo okwenza ukuthi lalapho nxa sesiyafika khona abantu bakubonisa sobala ukuthi kabajabulanga. Njalo umnumzana Trump ukwenze esebona ukuthi abantu kabajabulanga ngereaction yakhe eze late, wasezama usukumela phezulu, kodwa angiboni ukuthi uhambe ngokuyazwela abantu kumbe ngokuyakhalela abantu, uhambe nje ngokuyazenza umuntu muhle nje, kodwa yena engemuhle esesenzela amavoti akhe njengoba sokuqala manje ukhankaselwa i-re-election yakhe.
Udaba lolu ubona lusiba lomthelela yini kukhetho oluzayo?
Kakhulu abantu ngibona ngathi noma uTrump ubezile namaqhinga akhe ekuqaleni ukuze athole ukuvotelwa, ngibona ngathi ngesikhathini esizayo abantu abane bazamfika, ngoba kulokhu akwenzayo yebo wenzile okuthandwa ngabantu, kodwa usedlulise amalawulo kokunye akwenzayo phecelezi ngathi izinto ezimbi lapha angathi uphambuke khona, mbona lapha ulahleke khona, usuke alahleke kakhulu enze izinto ezingelavuni. So kusiza elikhethweni lapha abantu mbona ngathi sebembone sobala ukuthi uyindoda elakho ukuthi khona yenze ukuphazamisa okukhulu okungathelela ilizwe amahlo. Ngibona ngathi usebisele ilizwe emva kakhulu uprogress yokuthi abantu bazwane, i-social life yabantu be-America isibuyele emva kakhulu ngenxa yezenzo zakhe umnumzana uTrump.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Molweni mabuyani livuka njani litswile buyani siyalibulisa ekuseni kanje kungolwesine kumagumbi omane omhlaba lasemadolobheni atshiyeneyo kobulawayo Harare Cholocho Rwanda Paid Bridge Pramu kutitshi mamukatshini siyalubonga uxhaso lwenu sisonkene la kufacebook siyalibona ababukeleyo kulokhethi wencube uthi wena amavuko msakazi Tim Hlabangana lawe uthi amavuko bakithi Zakayo James Bukano uthi wena ndiwona wapata zivuri kutoka Tanzania angazi lulimi bani lolo lokuthi utshoni ngiloba akubhalileyo kuphela ngilethemba kakhuluma inhlamba Nomagugu Ntombi Ngwenya uthona zivukile lathi Brinston emakitchen eSouth Africa Visco anyaningwe moyo uthi wena abantu bakithi bazoze bayifake imthwakazi Republic Party ngenkani nanko elupane sokufakwa obona abantu kuzoba no JD Junior Dube uthi wena livuka njani emsakazweni othandekayo sivukile Dube Zenzo Oscar Ndlovu uthi wena livuka njani msakazi labalalele emagumbini wonke amane omhlaba obulisayo nguzenzo umtaka Ndlovu ephumula order ku A ngishaya lapha eGoli kwele South Africa siyabonga Ndlovu enkulu Mthimande Menzi uthi wena morning msakazi kethiwe sicela kungabulawa abantu ngelanga lokutshengisela Brian Ndlovu utwana livuka njani mthwazi omuhle Precious Dube amavuko thanks gift Emma Molobiseng utwana mabuyani Stephen Mpofu sanibonani siyabonga
Big
5-5 hamba le TK Brothers besabela ke kamnandi lapho bathi siyabakhumbula bekhumbula ke amaqhawe ezomculo besigqibela ke uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili umanyano wemathebeleland collective ukhala ngokususwa kwezisebenzi ezikhuluma ulimi lwesindebele emahofisini kamsitheli elufane kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-7 mina lani asiveni sonke kweza kusasa ezekuseni phela ngowa-6 olivalelisayo muntungamilinkomo tshone kuwe.